sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 yesonto mhlaka 21 kuZibandlela 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, amabandla aphikisayo akumanyano weMDC Alliance abe lomhlangano omkhulu oyirally lamuhla, lapho aqhubeke esithi umnumzana Morgan Tsvangirai nguye okumele ancintise isikhundla salomanyano.
Besimelela ukuthi singene emnyakeni omutsha wona lo wa 2018. Kathesi sesiqalisile ukwenza imihlangano yethu. Kuthange sathi lokumhlangano wethu wahamba kuhle sibili. Lamhla silomhlangano wethu wokubambana. Yabo ngikhangelela ukuthi uza kwenziwa kuhle. Kanti abantu bonke babambene kakula kulwa. Akula kuthethisana. Abantu bahamba bazihlalele nje besenza umhlangano bebambene bonke.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mahati uthi kuzaba lophenyo ngodaba lwe-ground njalo sekhuthaze abantu ukuthi bekhulume bengesabi ngalolu daba.
Bakhangela iZimbabwe yonke ukubana ngubani ongaba ngu-vice president wakhetha ubaba apha ngakithi emathelelweni sabo ubaba u-KCD Mahati.
Imota ezintathu ezikankosikazi Grace Mgabela umntanakhe umnumzana Russell Correa eziyenze ingozi izolo ntambama sezikhululwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amabandla aphikisayo akumanyano we-MDC Alliance namhla abe lombuthano omkhulu oyirally, lapho aqhubeka isithi umnumzana Morgan Tsvangirai kuphela nguye ozancintisa kwisikhundla somkhokheli walumanyano. Ngasikhathi sinye bakhuthaza umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso esavele ebantwini, njalo kuqhutshwe ukhetho ngesikhathi esabethwayo hatshi ukwenza santando. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abalandeli bala mabandla iningi lawo kungabe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai abakadebeze kulo mhlangano wokuqala owenzelwe e-April ukukhankasela ukulungiselelwa kokhetho lwalunyaka batshengise ukuvumelana lenkokheli yabo besithi ukugula kukamnumzana Tsvangirai akulandaba. Obemele umkhokheli ongomunye wabasekeli bakamnumzana Tsvangirai, umnumzana Nelson Chamisa, uthi umanyano mabandla aphikisayo yiyo kuphela indlela engasusa umbuso weZANU-PF.
Ngokuthi nene kune hunzanzanza kwema MP nemakansela, asi trophy yedu ili pana president.
Abaze kulomhlangano ababalisa ophethe isikhundla sokuqoqa ngezomhlangano ebandleni leMDC elikhokhelwa ngusikhwica mfundo Welshman Ncube. Unkosikazi Helen Mhlanga uthi ukhetho luka 2018 kuyilona thuba lokuba ususwe esikhundleni umbuso kamongameli Mnangagwa leZANU-PF.
Ngile izwi eli-1 ukuthi ngicela abantu baqinisele ukulalela abamongameli bawo, because ZANU-PF those are all lies. Akula qiniso ukuZANU-PF. It was just a driver to be a conductor and a conductor to be a driver. So mina ngithi kubantu beZimbabwe, kube abantu be-alliance, bamba nani abantu, liyenze one thing. Nxa sisiya kuvote, livotele umuntu oyi-1, Morgan Tsvangirai.
Lokhu kugcizelelwe ngumgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazane emzini we-Epworth ebandleni le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai, unkosikazi Sazini Kayitano.
Besimelela ukuthi singene emnyakeni omutsha wona lo wa 2018. Kathesi sesiqalisile ukwenza imihlangano yethu. Kuthange sathi lokumhlangano wethu wahamba kuhle sibili. Lamhla silomhlangano wethu wokubambana. Yabo ngikhangelela ukuthi uza kwenziwa kuhle. Kanti abantu bonke babambene kakula kulwa. Akula kuthethisana. abantu bahamba bazihlalele nje besenza umhlangano bebambene bonke.
Inkokheli yalamabandla akumanyano MDC Alliance ikhuthaza njalo abamanye amabandla aphikisayo ukuba aze azomanyana labo ukulungiselela ukhetho luka 2018 ethi ngoba kuyiyona ndlela yokulinqoba ibandla lezanu PF lona eselibuse lelivizwe selokhu lathola uzibuse ngomnyaka 1980. Ngimele iStudio 7 ngithe Harare yinumevis kama.
Imota ezintathu ezikankosikazi Grace Mugabe lomntanakhe umnumzana Russell Goreraza ebezikungozi yomgwaqo eBotswana zikhutshiwe lamuhla ezandleni zamapholisa alelo lizwe. Intathu ezindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Imota ezimbili uhlobo lo-Range Rover kanye le-Porsche zikhululwe ngamapholisa eMotshudi duze leHabroni lamhla. Esithathu i-Rolls Royce yona yahle yakhululwa ngemva kwengozi ngolwesihlanu ebusuku. Usibalukhulu wenkamba yeMotshudi umzana wazwa Zambezi uthi noma nje imota lezi bezigcinwe enkambeni bekungekho okunuka santungwane zigciniwe nje njengazo zonke imota ezingena engozini.
Akuda lutho olunye silicabangelayo. Imota sesizikhululile esikwaziyo ukuthi sicwayisisa ingozi kuphela. Akula okunye okukhona.
UZambezi uthi abanikazi bayenelisile ukuthatha iPorsche kodwa iRange Rover ilokheyisele ngoba ilohlupho ingenelisi ukuhamba kufuna ukuthi ithwalwe ngenye. Amapholisa athi asaqhubeka sechwayisisa imbangela yengozi. UZambezi esithi zonke imota zontathu zikamnumzana Gorezara zangena engozini. Ababona ingozi ngamehlo bathi enye imota ehluleka ukufaka imiqobotho. Nesikhathi ezinye zinto ukuthi inkomo ziqume umgwaqo emangweni uAtisia duze ledolobho leHabroni. Ngolesihlanu kusanda kutshaya ihola lechumi lantambama. Imota zikagorezela zathi zisamile zagudlwa emaceleni imota yelomtshayeli kwehluleka ukubona ukuthi ezinye zilinde ukuthi inkomo zidlule. Imota zontathu zibikwa zibiza imali ephezu kwezigidi zamapula lechumi njalo besendleleni zisiya eSouth Africa. Bekulamahungahunga wokuthi umzana Gorezala usesuka eZimbabwe esiyahlala eSouth Africa njalo wayezama ukukhipha imota lezi eZimbabwe. Akwacaci ukuthi sezizadlulela eSouth Africa nini. Nankoke zonke zidinga ukulungiswa ulandela ingozi yomgwaqo kukanti iRange Rover yona ayihambi. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 Sabro kule Botswana.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati uthi kuza kuba lophenyo ngodaba lombhoqazo weGugurahundi njalo usekhuthaze abantu bemandebeleni ukuthi bengesabi kodwa bakhulume bhadla leCommission yeTruth and Reconciliation bengelakuthandabuza. UMohati ukhulumela amazwi ekolitshini leJoshua Mqabuko Nkomo Polytechnic izolo kusenziwa idili lokuthakazelela ukukhethwa kwakhe ukuba umsekeli kamongameli welizwe. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu ebezisuka endaweni ezijeneyo zelizwe zithe gwaqa ekolitshini leJoshua Nkomo Polytechnic lizothakazelela ukwethulwa kwesikhundla somsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohati. Umnumzana Mohati uthi kuyadingeka ukuthi abantu bakhumelane umlotha bathandane ukuze kube lokuthula elizweni. Loba njengayigambanga ngebizo iGugurahundi bekusobala ukuthi ukhuluma ngayo esiduzulu ngeke aqhubekela phambili ezondana ngenxa yendima ezijiyeneyo. Uthi komitshini ebona ngokuxolelana eTruth and Reconciliation isizaqala umsebenzi njalo umphakathi ukuzamela akhulume lokho afuna kwenziwe ukuze kube lokuthula kwele mandebeleni.
Chiefs, headmen, callheads, we will be coming to you.
Zinduna, Vosopo, siyeza kini le komishini yokuthula lokuxolelana ukuzokhuluma lana. Likhulume iqiniso lingela kuyesaba lokuthandabuza. Lisitshele ukuthi senzeno ukuze kube lokuthula ukuze iZimbabwe isuke lapho ekhona kathesi iye lapho elifuna khona.
UMahadi uthi lizwe leZimbabwe seliqala kakutsha kusukela lapho ibutho lihluthuna umbuso kwaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe. Uthi kuyadinga ukuthi abantu bonke basebenze ndawonye ukuze kube lentuthuko elizweni.
Let me conclude
my few remarks.
Manini ngiqedise amazwi ami amafitshane ngokuthi iZimbabwe sokulilizwe elitsha kusukela mhla ka 15 ngolwezi sesile Zimbabwe entsha njalo ngokuhlangana kwezihlakalo umhla ka 15 lwezi lilanga lami lokuzalwa.
Uchalimana webandla lezano PF omnomzana Rabelang Tweni uthi umuhadi uyethulwe nguNkulunkulu ukuba ngumsekeli kamongameli welizwe njalo izithunywa somuntu wonke.
Ngizakuthatha ngokuthi ngithi uyamaukithi nguye othelwe nguNkulunkulu osikelwe nguNkulunkulu endleleni wathi hayi thatha lokhu.
Umphathi ntambo obona ngezenzakala ezansi emaNdebeleni umnumzana Bednico Ncube uncoma umongameli Emmerson Mnangagwa ngokukhetha umnumzana Mohadi esithi kakaza nqotsho kukhetho eBeitbridge.
Bakhangela iZimbabwe yonke ukubana ngubani ongaba ngu-vice president, sikwazibana o-vice president angu-2 wakhetha ubaba apha ngithi emathelelele sabo ubaba u-KCD Mohadi.
Bekulabalimi kanye labosomabhizimusi abamhlophe kulomcimbi njalo umnumzana Tweni uthi lokho kuveza ukuthi ilizwe leZimbabwe alinabandlululo ngembala. Umnumzana Mohadi uthole inkomo eziyisishiyagalombili kanye lezimvu lezinye izipho ezivele kubandla leZANU-PF la kwezulu. Abantu abakade bekulomcimbi bagoqela abaphathi ntambo bakahulumende abagoqela umnumzana Obert Mpofu kanye loSimon Khamoyo kanye namakhosikazi u-Angeline Masuku loSemzononi. Lobanje uMohadi bethengelwe amakhekhe amabili kazange wadla noma ucezu nje. Singazi kumbe kalithanda ikhekhe uMohadi kumbe besesabela ukuthi lokhu okwehlelwa umongameli Mnangagwa nyakenye edolobheni leGwanda lapho efakelwa ichef bekuzamehlela laye ngoba besijwa abadala ukuthi ukubona kanye ikubona kabili.
Albert
Ncube wendaba ze-Studio 7 eMajawandeni eGwanda.
Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi liqinisa amalungiselelo alo okhetho oluzayo ezigabeni zeMathebeleland South, Mathebeleland North kanye lakobulawayo leMidlands zona ezazisaziwa ngokuthi yiMthwakazi. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo uthi bazimisele ukumisana lebandla leZANU-PF kanye lemanyano yamabandla aphikisayo uyona ecatshangelwa ukuthi yiwo alusekelo olukhulu elizweni.
Kuliqiniso sibili sizamisana lawo ngoba vele lapho sesihambe khona abadala badingisele ukusisapota kakhulu. Umbuzo omkhulu abasibuza wona ukuthi kanti lalivele lingaphi isikhathi sonke lesithwele indaba ezimnandi kangaka amaphathi zonke lawa ikakhulu ayeHarare ebuye ezosiqila sithi singabavotela bathathe konke okuyikudla kwethu bayekudla khona ngale Harare. Thina vele kasibe sabi njalo sithi thina abadala bayasithembisa lapho esihamba khona ukuthi hayi liza le program kumbe le project engumehluko kulama project esesike sawabona ngoba lama parties zonke khona awalanto ayiphetheyo ephathele eMathibeleni neMidlands singathi ngase sibuhlanza sithi ngumthwakazi alalokhu kuphela abakuphetheyo okulokwenza lawo bezinkokheli akungelani labantu abaphansi ngale bengakho kwebukhokheli.
Kulandela ukubotshwa kwamalunga ebandla lakho nokukhululwa kwawo njalo sizwa lokuthi selivunyelwa ukuthi libe lemhlangano, ubona ingani lizasebenza ngcono yini kunsuku ezizayo?
Thina loba siyabotshwa loba kabasibophi sizaqhubeka sisenza inhlelo zethu. Okusikhuthaza kakhulu yikuthi umumo esiphakathi kwawo kathesi okuqhubeka amalunga ebandla lethu ebotshwa badlula kiwo bona laba bonke omnangagwa labobanibani abathi bakhulula ilizwe leZimbabwe badlula kulo hlupho lolu ngesikhathi sombuso kaSmith kodwa abazange bame ukulwela inkululeko. Thina lokhu ingasibenefit nje abantu bakomthwakazi benefitha bona nje abantu Mashonaland akubathundubezanga ukuqhubeka belwela inkululeko yabo. Lathi ngokunjalo asidingi vele kuvunyelwa ukwenza imisebenzi yokukhampena lokulwela inkululeko yabantu bakithi. Sithi thina loba bayasivumela loba kabasivumeli sizaqhubeka sikwenza njengobuboni ukuthi bathe la ngaphambili kuba sebebopha abantu bethu inkundla yafumana ukuthi bekungela cala so ngaleso sizathu phili thina ukuchubeka kwabo besibopha basilola ngamandla ukuthi abantu bakithi babone ukuthi into esiyilisayo iliqiniso ngesilungu kumbe ngithi igenuine ngoba kube into yethu ingasoqiniso ngaba abasibophi ngabe kabalandaba lathi bezaphongukusekela nje bethi abantu laba bayenza into engenangqondo but khona ukuthi bayaqhubeka besibopha kuyabonisa ukuthi bayasizwa ukuthi sikhona njalo bayaqhubeka bayananzelela ukuthi into esiyilwelayo iliqiniso kanti izavula abantu bakithi amehlo bese besisekela.
Lo ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthakazi Republic Party, sixoxela ye ekobulawayo.
Umsakazo weStudio 7 uthanda ukuthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesingezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usichuma kusukisela ngomvulo siya ngolwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku-short wave ku-4930 13860 15460 15580 laku-6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe-live talk kusukisela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ngo-8 p.m. ntambama.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove we Studio 7 esethulela iziphathelane labatsha.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike Hove. Lamhlanje kuhlelo ngixoxa lomnumzana Sean Majeza oyingcwethi kwezokwethulwa kwempiko enkundleni zokukhulumisana lokuzilibazisa as a social media. Njengoba isikhathi sokhetho sisondela duzane, lamhla kuhlelo ngixoxa loMajeza mayelana lomsebenzi wakhe, indaba ezingekho kuqiniso okuthiwa ngesikhiwa yi-fake news, lokunye okufanayo okudabuka ku-social media okungathinti impumelelo yokhetho oluzayo. Majeza, ngiyakwamukela kuhlelo, unjani?
Hayi, mphilile mina, I hope you're also okay.
Hayi, thina siphilile mnumzana. Masiqale lingxoxo, ungichasisela ngamafishane mayelana lo msebenzi wakho.
Ngisebenza kumedia jikelele.
Mm-hmm.
So, ngingathi mina ngi-communications expert rather than social media expert.
Mm-hmm.
Social media is just a small part of the work that we do. Of course, it's very important. Kodwa engikwenzayo mina ngisebenza nama-NGO, nama-public broadcaster, nama-media organizations, and engikwenzayo ngifundisa abantu ukusebenzisa i-media and ukusebenzisa i-social media also as part of it.
Awunginikeze ama-examples of umsebenzi wakho.
Okay. So engikwenzayo ngisebenza with i-Radio Netherlands Training Center. Kuyabuya abantu abasebenza ku-media, ama-journalists, ama-communication professionals, bayabuya e-Hilversum la engikhona e-Netherlands. And sibafundise ukusebenzisa i-media. So ngabantu abayebevele besebenza ku-media, kodwa thina sisebenza esithi capacity building, increasing what they already know. Engikwenzayo ukufundisa. Kule course engiyifundisayo ezayo data journalism, which is where we're using information esiyitholayo online and then sesisebenzisa ukwenza ama-stories. Bese siba the course futhi engizaqala ukuyenza ngo-March lo nyaka. Digital content creative. Ngiyabe ngisebenza labantu sisenza everything from ukwenza i-blog online, video, 360 videos, virtual reality, wonke nje lihlangene ngama-course engiyabe ngiwenza.
Speaking on e-media, awungitshele mnumzana, ngibona inhlanganiso eziningi ze-social media ezifana labo-Twitter, njalo i-Facebook, sebesungula. Now, let's talk about i-fake news. Lokhu kuyinto that has the potential eyokuthinta impumelelo yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Njengoba isikhathi sokhetho sesifike eZimbabwe, awungichasisele ukuthi umsebenzi wakho uqakathekile okungakanani as someone who works with social media, i-media literacy lokunye okufanayo.
If we're looking at a country like Zimbabwe, as it is, Katesi, social media ilamandla, imedia ngowayo ilamandla, ubusa abantu, ubabusa ngokubanika imilayezelo, ngithi information. That's the way politics works. That's the way power now works. So umsebenzi engiwenzayo mina ofundisa abantu ukuqala ukuthi sijenziswa njani imedia owesibili ukuthi babe lokubona ukuthi into le iliqiniso kumbe ingamanga esitshelwayo. All these things together, they make for a conscious citizenship. They make for citizens who keep their government on its toes. And as it is khathesi i-hate speech sesiyibona ingezelela ku-social media space eZimbabwe. Right now with the new president, people are spelling the word idiot with an ED at the beginning. And that's hate speech towards people who support the new president. And we may not like the men's policies, we may not have specific parallels on political standpoint, but hate speech is wrong regardless of who says it and who uses it.
Hayi Macheza, ngilethemba lokuthi abalaleli bethu bakuzwile kahle. Siyabonga lokungena kuhlelo mnumzana. Balaleli, lapha bengixoxa lo mnumzana Sean Macheza oyingcwethi kwezokwethulwa kwempiko enkundleni zokukhulumisana lokuzilibazisa as a social media. Bafethu, isikhathi du masidibane ngeviki ezayo. Olivalisayo ngumike obe lilale.
Siyabonga Mike. Ngesizwe eziphathelane lamasiko silo Gibbs Dube we Studio 7.
Kangelo koko bethu babethethela mazwi
ningalitshola njani zolomuhle lapho elikhona khona ngapho endaweni ezithiyeneyo. Njengokulidebisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lokuzihlonipha njalo lokuhlonitshwa ngabanye abantu enkundleni lokho silonkosazana sikhathele nyathi kanye lomnumzana Mbonisi Martin Chuma. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu.
Uzothola umuntu uma egqoke uoverall kuthiwa hhayi lo usebenza emgwaqweni ogqoke okukanti ungunesa, owesegqoka okufishane okuveza into eziningi bese kuthiwa lo usebenza ukudayisa into ey'kuthi. Sesisuke sajula kakhulu ekugqokeni, sakhohlwa ukuthi emandulo abantu bebehamba ze begqoke ibheshi okuinto okuzovala nje indawo encane, bebengabi nenkinga abantu. Kodwa ngoba manje imizwa ayisahlonishwa, imizwa sesifuna ukuyinikeza zana nomkuphi. That's why nempahla yokugqoka isingathi inesidima ikakhulu ukwela lithu eZimbabwe. Ma uya kuphumuye kwamanye amazwe uzobona ukuthi impahla yomuntu ayisho okuningi ngaye. Cha, kodwa wena isingawe isigu sakho uziphatha kanjani ebantwini ma ugqoka into eyikuthi iyo into engayisho.
Ye mama Mdluli, nanto kudaba khonapho bongomtshela nje simqondise ubaba uJuma nxa ukuthi ukakuthanga kuhle khonapho.
Ukuthuma nyamuzwa sibili ukukhuluma kwakhe uyibuyele kuhle futhi la yasazi umuntu ongumama wagqoka into eziveza imizimba wakhe ongasesho ukuthi kwene ngabantu bomuntu obviously vele usedayisa la yiba kuthuma kuzitholela utsho njalo umuntu ongumama kusho ukuthi yena isiqinisweni ukuthi agqoke isigqoko sobumama esilesizolo yikho ukuthi angabizwa ngegama lelo angayisilo lona njengani layisibiyibele khonapho yazwakala kwakathuma lokuyana ngoba umsebenzi ama-overos njenjani hhayi lapha umuntu yabe semsebenzini lapha sisho nje ukugqoka general uyabona yikho kwenza ukuthi umuntu ecele ngizivumela nje ngizihambela bese mbonakala sengigqoka into ezivezini kuba kuthile ukuthi abantu babe sebekukhangele njengomuntu uyadayisa ezinye izinto ukuthi kufihlele inibala ukuthi umuntu uyadayisa ngomuntu kodwa umuntu engathengisi imizimba ezitshela ukuthi ugqokile but sokuhle kwamkhipha isithunzi kwamfaka ebantwini bebhizinis but nxa ugqokele kuhle either ungathi ukhulumele inibala besingekethi mama bekugqoka wakhele ukhuluma kwakusahambe okwenza ukuthi ukuthi indlela yabugqoke ngayo kade kube kuhlonipha but amazwi akho aseyenze waphuma elayinini kodwa ungagqoki kuyikhulume kuhle labantu bonke kuyabe kuhambelana lokwenza kwakho ukuthi umama nange lapha singabuza yena ukuthi kanti lokhu ungase kwenza ku-right yabo.
Ye abantwana-ke golide bafundiswa njani khonokhu okuqakatheke kangaka sibili yayibamba indaba
yazi inkinga esike sibe nabo kakhulu kwelakithi ukuthi after i-generation yasimzinikazi nabonehanda nabokagubi nabobanibani angithi asisabanga nento esingayithi maybe i-national dress or sithi unkosikazi wesindebele ngigqoka kanje unkosikazi wesishoneni ngigqoka kanje owesikhalane ngigqoka kanje angithi sesasuka nje salandela lokuthiwa ibhathi nebrooke isketi neblawuzi. Manje umama ma ungambuza ukuthi mama awungichazele kahle kahle umuntu owasesindebeleni ongumama ugqoka kanjani, ngeke aza kuthele nje ukuthi ugqoka isikipa esiyikanje kumbe into eyikanje angithi. Bese kungena ngesingisi kuthiwa into i-African attire. I-African attire kusho ukuthi lezi zamabalabala ezisuka le ku-East Africa yizo esokuthiwa i-African attire, zikwenza ukuthi ma ungazigqoka uzize ukuthi ngilinina angithi mama ungubaba bawungafakanga ibhathi nebrugwe nethayi but eyi ubengagqokanga kodwa kahle kahle amakhalanga bagqoka kanjani bavunulani amatonga bagqoka kanjani okwabo kosiko lwakubo besides ibhesh yabona yikho lapho engathi silahleka khona kakhulu ngoba sisuke sithathele ebheshwini bese sithatha nemfundiso zakwamanye amazwe sesifaka o-African atha njengamanje eZimbabwe kungathiwa omama ligqoke kahle ma ungayigqokanga iZambia nentaro nekhwiye le namabalabala awukho muhle awukho
muhle
ungafaka uqwala bese kuthiwa ubonile befakele labo qwala abaofisa abaphende enzima kanti thina vele sigqoka kanjani njengamaNdebele njengamakhalanga njengamatonga njengabesuthu
ye golithi sikubaba umlomo ngena khonapho ke mamdluli ngamabutshana
ubaba nyamuzi uthokhala ngokuthi itshele singakwazi ukuthi emandebeleni abantu bagqoka kanjani but ngibona ngani ubaba uyakwazi la ukuthi esimsini sakhe sesindebeleni nxa kuthi umama ugqokile uyabe igqoke njani umama uyabe igqokele isikhathi sakhe esiraisi baba kuthi wazigqokele iblawuzi yakhe wazifakela isiphe yakhe ngibengafakanga isiphe yakhe wazijamela kuthi inyele zakhe zaba right egqoke okokumama hathi egqoke okwabantwana abancane abale-6 years labantwana nxa ilokhu ekhula nesteji esiyafika-16 years hathi egqoke okomntwana ole-3 years uzawedakaseumntwana lo unina sokuzamfundisa ukugqoka kuhle kasagqoke kuhle manjeiyabona
hayike zulukandaba namhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngithatheleli thuba ukuthi mbonge unkosazana sikhathele nyathi kanye lo mnumzana mbonisi Martin Chuma incwethi kwezamasiko esintu oliva lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba ugibs tube
ilale yi-studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Kwezemidlalo iqembu elimela ilizwe leZimbabwe linqotshwe ngama-wicket amathathu leqembu laseSri Lanka emdlalweni kakhilikithi owesine omncintiswano we-Rocket Tri National Series oqhutshela elizweni laseBangladesh. Ukutsho intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji.
Iqembu leZimbabwe yile liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaruns afika phose amakhulu amabili 198 ngemva kokuba lilahlekelwe ngabadlali bonke sekuphele ama-overs angamashumi amanelane 44. Kuthe iqembu leSri Lanka seliphendula libuthelela amaruns angamakhulu amabili lambili 202 ngemva kokuba lilahlekelwe ngabadlali abahlanu sekusele ibhola elilodwa kuba kuphele ama-overs angamashumi amanelanhlanu 44.5. Lempumela icho ukuba iqembu leSri Lanka liphindisele ungqotshwa elikwenziwe ngeleZimbabwe kumdlalo wesibili walomncintiswano lapho abafana baka-Heathstreek abanqobe khona ngamaruns alitshumi lambili. Ukapteni weqembu leZimbabwe uGrain Kremer uthi kuzamele benqobe iqembu leBangladesh ngolwesibili ukuze beyale belokhu belethuba elokudlala kufinal ngomgqibelo ozayo.
Kudingekelayo yikuba omunye wabadlali bethu abaqala ukutshaya ibhola eyale elokhu esenkundleni umdlalo uze ufike emaphethelweni. Sikhangela umdlalo ngamunye ngamunye kodwa lomdlalo olandelayo uqakathekile kakhulu ngoba nxa singanqoba singafinyelela ukuyadlala kufinali yikho siyabe sisidla amahabula ngemva kwensuku ezimbili.
UBrendan Taylor othole amaruns angamashumi amahlanu lathoba munembili kanye loKrima othole angamashumi amathathu lane yibo abadlale ngcono kubadlali beqembu leZimbabwe ngesikhathi leli qembu selitshaya ibhola. Ngolwesine iqembu leBangladesh lona eselinqobe kuyo yonke imidlalo eseliyidlale kulomncintiswano lizadibana leSri Lanka njalo amaqembu amabili azatholakala ile mixomelo ethe xaxa ngemva kwalomdlalo yiwo azadibana kufinal ngomgqibelo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Sikhatha savume ukuba siqhubeke sisonke. Oliver Lelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.